lapha eVictors siyananzelela ukuthi kusemngcele ophakathi kweZambia leZimbabwe. Ngakho siyakwazi ukuthi abantu abavele eCongo, abantu abavele eZambia, abantu abavele eMalawi, abantu abavele eBotswana. Njalo siyakwazi ukuthi iVictoria Falls yona igcwele abantu abavele ngaphandle kwelizwe bezobona amanzi ethu abeFalls. Kuqakathekile-ke ukuthi bethole-ke uncedo losizo ukwenzela ukuthi ama-quarantine nama-isolation centers abo athole izinto zokuthi abantu bazivikele. Ngakho-ke sifike sanikeza ku-quarantine center laku-isolation center ezilapha e-Vic Falls, sibanike imithi yokuzivikela yona esetshenziswa ukuthi ifafazwe phansi kumbe lapho abantu ababamba khona. Sabanika njalo le mithi yokugeza izandla, sabanika njalo le mithi esetshenziswayo ukwenzela ukuthi laba bedolobho leVictoria Falls bekwanise ukufafaza endaweni ekuhlangana khona abantu abaningi. Njalo sibanike lezambatho zabomama, ama-sanitary pads. Njalo sasesikhangela ukuthi sabanika lama okuthiwa ngama-snapsack, okuyikho okuyimtshini okuncane okusetshenziswa ukufafaza leyo mithi kwenzela ukuthi ikwanise ukuthi kusebenzeke kakuhle. Sinanzelela ukuthi lapha eVictoria Falls, ngenxa yokuthi isivulwa njalo iVictoria Falls, sebeyaqalisa ukubiza eThekeli ezivela ngaphandle kwelizwe, sokuqakathekile ukuthi bathole lolo sizo. Njalo sinanzelela ukuthi babe ngabantu abathola abantu abaningi abadlula bevelela endaweni ezehlukeneyo emazweni aseduzane lathi, abanye bevele eSouth Africa bequma besiya eZambia lakwezinye iy'ndawo. Ngakho-ke ukuthi umkhuhlane lo ukhule we-COVID kungaba lula kakhulu kule ndawo yeVictoria Falls.
Wona unjani lo mkhuhlane khona ngapho eFalls, ngoba endaweni ezitshiyeneyo siyabona ukuthi uyazitshingisa kulezi nsuku?
Sinanzelela ukuthi abantu abaku-quarantine center labantu abaku-isolation center kukhangani basesebalutshwana, kodwa-ke akutsho ukuthi kuhlala kunjalo. Liveke edlulileyo bebelabantu abangani bathe xaxa baphinda baba-discharge, abanye babo sebebonile ukuthi ba-negative. Kodwa kathesi sokusika ngesikhathi sekhisimusi sokukhangelela ukuthi inani labantu elizabuya lapha edrobheni le-Vic Falls lizaba liningi kakhulu, njalo lokuthi umkhuhlane ube khona sokungaba into ukuthi umkhuhlane umemetheke kungaba yi-possibility nxa imithi imithi adingekho. Kodwa ngenxa yokuthi sibatshele imithi, siyathemba ukuthi bazakwanisa ukuyisebenzisa ukwenzela ukuthi kuvikele idolobho le-Victoria Falls.